ugwalo loluveza ukuba abesifazana balomhlabathi ongaba isilinganiso samachumi amabili ekhulwini 20% ukuthi abatsha balesilinganiso sokuhlanu ekhulwini 5% kuphela. Abesilisa bona balesilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini 60%. Ekhuluma emele uhulumende, unkosikazi Tinda Ibere ongumgcini sihlalo weZimbabwe Land Commission uthe kuyadanisa ukuba abesifazana ngabala mandla afana labesilisa ekuphatheni umhlabathi.
20.8% constitute women, both married and women in their own right. And 5.6% youth, so the youth can complain, have also been considered in land distribution. And ordinary farmers coming from the communal areas constitute 60.8%. But what is now important, as I spoke of the basket of rights, is to ensure that the women and the youth and other marginalized groups enjoy basket of rights.
Isilinganiso esiyi 20.8% ngabomama, i 5.6% ngabasakhulayo, abalimi nje bafika i 60%. Okuqathekileyo yikuba omama labanye abakhangelelwa phansi bakholise ilungelo labo.
Ubere uthe abalimi babhekane lenduba eziningi ezigoqela ukuswela imali emabhanga, ukungahlaliseki ngoba bengela ngwalo zokuba ngabanikazi bamaplazi ama-title deeds, esithi kumele lokhu kulungiswe. Uthe uphenyo lolu lukhangele indlela umhlabathi ophethwe ngayo elizweni emaphandleni lasemapulazini aphiwa uZulu nguhulumende, esithi lokhu kuzaphathisa ukuba uhulumende aphume lamacebo angenza ukuthi ilizwe lisebenzise umhlabathi ongasebenziyo. Ubere uqhubeke esithi ugwalo lolu lukhuluma ngendaba zabantu abalamapulazi amaningi kodwa akazange acace ukuba kuyini abakukhuthaza ugatsha lwezokulima ekulungiseni udubo lolu. Ugwalo lwempumela yalolu phenyo oluqhutshwe phakathi kweminyaka emihlanu edluleyo luqhutshelwe umongameli Mnangagwa namhlanje, yena-ke olakho ukuba aluthulele umphakathi loba hatshi ngemva kokulubala. Omunye umnini plazi waseChivo umnumzana Thathenda Zindoka uthi kunzima ukuba abesifazana babe lomhlabathi.
Inkinga ekhona kakhulu indaba yepatriarchy, i-society emingayo. So abafazi bakhangelelwe ukuthi bona babe omama, babe labantwana kuphela. Lakho futhi kule ndaba yokuthi akula msebenzi. So kungela msebenzi, omama bayabehlupheka ukuthi bafande izinto lezi ezifunakala ku-agriculture ngendaba yokuthi kufunakala imali.
Ingcitshi kwezokulima ifundisa ikolishini ye-University of Zimbabwe umnumzana Godfrey Sibanda uthi kumele uhulumende akhangelisise ulwazi lwamacebo amunyethe kugwalo lolu ukuze ancedise ekutholisweni ilizwe isivuno eseneleyo.
Udaba lwe-land audit luhle, kodwa udaba lwe-land audit mali lungela mpumelo ebhalwe emanyuziphepheni enza ukuthi abantu benanzelele ukuthi kwenzakalani, ayincedi. I-land audit njalo ayisoze isincede nxa uthi abanye abantu balamapulazi alitshumi, abanye balamapulazi amahlanu. So ukubona kwami ngamafitshane, i-land audit kumele kube yinto ethi ngayenziwa, kube lokulandela ukuthi kwenzakaleni.
Ukuphathwa komhlabathi elizweni indaba esegudwini, selokho ilizwe lasungula uhlelo lokwaba kutsha umhlabathi olwe-land reform ngomnyaka ka-2000. Kulamapulazi amaningi athathwa ngabensundu, kodwa lokhu engasetshenziswa ingcitshi zesithi kumele uhulumende abone ukuba amapulazi lawa ayaphiwa abantu abenelisa ukulima ukuze ilizwe lingabulawa indlala. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.